Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena engufelistas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isisekelo somuthi singakhuluma into kufane kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sesisakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo emineninengi ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-tetics yiphi.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethi icampaign sihamba esingathi door to door campaign ngoba asikenzi amarali, njalo asibone ukuthi siza kwenza amarali. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kule khala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena elesithupha lakhe lingufelistas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMaititi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayeyibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail, kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni kukomiti yedalela eParliament ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okunengi ngalolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wekhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi research okweminyaka ethize. Sasiqondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lwempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukele kwasekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-council lohulumende ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafabazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed, bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga esikoleni.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesi njani?
Lo ngibuzo omhle. Kulezigaba ezithize ezimbalwa ezishiyeneyo. Kulalaba abanjengabe-apres abangena kudala abazali babo bebalekela impi satshisa emakhaya. Labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungiswe kodwa sokungcunywana kodwa kabanama-certificate. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative uhulumende la kwezane ukufika kuphela la ntshiya bezame ukudinga. Usekele lokhetho so abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona labo phela hantshi la baye besakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe sokusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagena kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title sabona izigaba zakona zizitathu kodwa ngiyazi ukuthi nxa abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomia lapha akwakuthinzwa khona ngama-housing cooperative esesithi khona ye kwephula umthetho kanti kungani kungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabelokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwaniseki ukuthi baxotshwe ngoba usekele sombuso sine-right to shelter kakulungisiswe imithetho yakhona kuyalungisiswe ukuthi ubugebenga bakhona kungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le ikhomithi eliyinike ugwalo lwenu?
Ye iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangagwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini indaba yakhona vele yasisike kithi njengoba sithe khona kuparliament sicela likhangele igwalo lethu le-right shelter bayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter kanti nisafuna nimanje sinasithi hhayi isisekelo sokuthi singakhuluma into kufanele kube lo mithetho osekela into yakhona so lethi bona hathi-ke sesizakhangela isasibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo emineninini ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-title deeds yiphi nxa kusobala ukuthi sitshe umthetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise i-policy kalungisisa ngakho bamukele kuhle nje igwalo lethu sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okakhathesi.
Hello-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, ikhomalisa ubexoxa ecingweni logeyina kumete sayiti owestudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana, okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard, uchasisa ukunengi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics sesiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho oluzayo olika-2023 lapho esize sizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi i-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally, njalo asiboni ukuthi siza kwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemhlangano uselesikhathi ngoba imhlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yimopa. Kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018 sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi, njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha, ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe i-RPZ. Ekunye sikukhangeleleyo ibudlawundlwango obuba khona kwezinye indawo, hatshi kuzo zonke indawo, okwenza kungabi lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya. Singakhangela kulezi ndawo zabo Mashonaland Central, Marsh West, zikhona-ke izindawo okuba nzima ukuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo ukuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso. Kumele wonke amabandla alithole ithuba kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku-ZBC kungaba yi-TV kumbe i-radio kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa. Ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela i-corruption. Ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho i-constitutionalism ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe voters roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezekhi agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala, i-preliminary report. Kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu ikakhulu abezekhi sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusese lesikhathi kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo okumele bakhitshwe. Ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo, thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluza kwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatwa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. Izekhi yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Lenhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekoBulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Lamhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyathi izabanikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni. Pho lamhla silokhu esisilindile isinqumo lesiyana kungena kodwa namhlanje sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi omunye wabazali uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane omunye wababalisi uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayeneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Umphathi intambo yendaba zezisebenzi uMnumzana Pho Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni we-National Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi #TeachersForUSD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende e-National Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uMnumzana Gibson Mushangu ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo we-Al Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabonakude olodokumentari etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayiyazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha empophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomanisipala. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga lemsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka lesiphathele wona. Namhlanje nje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition ikakhulu e-CCC ngoba siya ku-election njengamanje. AmaZimbabwe wonke akhanya a-register ngokuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya ukuthi bazimise indaba befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezange kubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhetho ngoba ukuthi bekuye-election bengavabalanga imbobo eziyafana nalezi esa lakuzo izani barige nje kube lula ukuthi benze rigging ngeke usisebenzele ngoba babona lase Nigeria manje rigging yenza ke leyo manje la khona lapho ngeke iyenze ngoba izani ijwayele indaba yokwenza rigging. So sicela ukuthi bona ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube free and fair. Angcono ukuthiwe izani iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo kungcono kulothiwe izani PF idle i-CCC. No, angcono kwaziwe lokho mabe siya ku-election bezeshow ukuthi bayenza i-free and fair election ngoba vele nge-free and fair election iZANU-PF angeke idle iTriple C ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka iZANU bathembisa obala kunini besithi bazabenzela lokhu lalokhu lakuze kube yimanje akula manzi akula gesi akula migwaqo akula zikolo ezemfundo azisekho ngendlela ezazikhona bazibe abanamahlonja abantu beZANU bezibe dlula ngesikhathi sikaMgaba uMgaba uyenzile education kodwa bona sebeyibule lona leyo education ayikhona so icrime uMgaba wayivalile akula muntu eZimbabwe eqhanqashanqasha nesibhamu estradeni twabamba inkunzi kodwa njengamanje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisho lona igwayi manje ingane zethu zibhema ama trucks yabona ukuthi izola kula kuphi so uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi iyariga alikho lelo lizwe akubanjiswaneni kubulungisweni ama reforms kubonakala ukuthi iZANU PF ayinalo ichance yokubana irigs yabona
libonani basakazi beStudio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi xhikana leni opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama opposition egxeka opposition yethe Triple C siyabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe ukuthi uthi uloncedo ungabona abantu bangakhulumi ngawe uyirubbish awula ncedo emhlabeni so thina nje ebandla le Triple C nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa ukuthi sothi siyakhula so ngoba i Triple C ayikazibusa elizweni i Triple ebusa iZANU thola abantu sebechila ukugxeka iZANU sebebhizi nge Triple C behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye opposition efana labo kwandelwa ngabantu ikuthandwa ngabantu indlela esiyabe sikhuluma ngayo ebantwini kabantu begcwala ku Triple C so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhlela abantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukuthona ukukhuluma nge Triple C ukudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi iZANU PF ingaqhubeka ibusa i 5 years lebuyayo abale moto abazapaka abagulayo nxa bese sibedlela uyagcina uhlala phansi mawungela imali ngoba lama doctors azagcinekela ngoba engaholiswa khathesi ama teachers asekela sibhadala school fees ngathi sibhadala sebekhuluma nge strike nxa bekhuluma nge strike uzibona lama teachers abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ubuso sithi uya strike ufuna 1000 shoshwa kulomuntu ongasuka ku 40 use ayikuholisa 1000 bakubona ongakho ukuthi babevele bengafuna ukufundisa abantu babo phezu kokuthi vele theyathi zivuliwe bona bethatha abantu babo besiyatshona behleka ungabuza umntana wakho ukuthi ngo January ufunda ama subject amangaki uthatha amabhuku omntana wakho ubone uzobona ukuthi imfunda ayisekho i stress esisema teachers so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele iZANU PF out ngiyabona
hey salibonani salibonani Studio 7 lifuka kanjani hey siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke lisenzela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu hey mina le amagama ngu Adolf Shaba hey ngiyathanda ukubonga kakhulu abantu ya uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa registered kuhle kakhulu amangikhangela inamba yakhona ngathi silanda imillion isidlula imillion yabantu abatsha abaregistile ungathi abanye abantu bengasukuma at least kube leyinye imillion before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu zama usitshintsha lesi simo kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu akukho luthi iZANU zaletha bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane seadress ilokhu zeni birthday kamgabi uzokhuluma athi ye abantu abase-South Africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akunamgwaqo ma efuna abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa amatisha aholisa amapholisa yonke into employ rate ngathi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uZimbabwe silunga yini elunga loba bangazasidakela thi inhliziyo yakhe le mbi yakhula sibi hey labantu bagijimela upane bathi ye nangu umnakwakho nangu umnakwakho intsha igcwele khona liyaphakamisa izandla itshaya ukweli tshayela umnakwakho bazafa bengabayanga abantu bakitishuwa yini into ekhulu nomnakwakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakwakho akaphuma ahlale phansi uhlulekile kwini okwenziwa iZANU PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi atshontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzeni ilizwe njela abantu ngoba kabaholi bathi utilize liyalunga liyalunga iliphi ilize elilunga angabosihlolela thi mina ngoba ubhizi utshela abantu beSouth Africa ukuthi ulindele ukusamukela esamukela ukuthi sabizwa nguye la abosihlolela thi
Studio 7 Studio 7 linjani basakaza abahle nabalaleli abahle siyabonga kakhulu indaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okhulumayo ngishova ingolovana phansi kona lelo pana lapha engiphuma khona esigodini sami right isikhathi. Kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amatisha kaholi kanye lathi sayempini kasiholi asibambaneni nalaba bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke babochiwe akula mali etholakalayo lapho so asivoteni ngokuningi bethu sivoteni sizama ukuthi sikhiphe izandla ukuze sihlale kahle sonke nabantwa bethu ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantu ababo imali bayaphana le abantu ababo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga into nje ngiqonqosela kakhulu libo bonke abantu abantu bakithi ake sizameni siyekele njalo kubandlululana siyekele njalo ku embulana kakhulu into ezasiyehlula sivele sihlale sibuswe waya waya ngiyalibonga kakhulu mali ngayenza into ezivukayo
semelika liyasisola isinqomo sikahulumende wakwelenicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobu buzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukanhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kuje unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka 9 ngonhlolanja, izibotshwa ezingu-222 ezigoqela abaholi bezombangazwe labamabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intatheli zindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo, bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua, umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe ama-terrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kweleNicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokusho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutshetsha ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwilinye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo, i-Appeals Court, wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombhishopu wamakatolika uSilvio Beas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. ngokutsha kuka Blinken, labo abavikela intando yeningi ngesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezichiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intathelizindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende welemelika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo-half past 7 ntambama.